Lonyaka eZimbabwe njengawo wonke amazwe emhlabeni jikelele libhekane lobunzima kunhlangothi ezishiyeneyo zempilo obudalwe ukuqhamuka kweCOVID-19. Lokhu kubangele ukuba izikolo zivalwe ngombimbitho zavulwa kumaviki ambalwa edluleyo. Kuthela loba zivuliwe izikolo, uhlangothi lwemfundo luphinde lwabhekana lohlupho lokukhalala umsebenzi kwababalisi okubangele ukuba abafundi bengafundi kodwa bahlawuliswe indleko zesikolo. Unkosikazi Nobukhosi Mthethwa, isakhamuzi senkulumane kobulawayo, uthi uhlukumezekile ngokuhlawuliswa kanje kodwa abantwana bengafundanga lutho.
Lapha enkulumane sesitshela ukuthi khona khona abantwa bethu bengasabuya esikolo ezilonge ekugrade 4 esiya kugrade 0A ngoba grade 7 bayabhala, but ischool fees siyafunakala. And ukhangele khonapho bafunde amalanga ayi-6 kuphela. Njalo singayekela ukubhadala ischool fees sona leso phambili kuzasikhama, and njalo umntwana phambili akasoze kwanisa ukuthi efunde engabhadalanga. So khonokho ngani sokusihlukumeza thina singabazali, ngoba ngesikhathi sona lesi se-COVID ade sizihlalele labantwana endlini sibavikela ku-COVID yona leyo ekhona. But bona yibo abavula isikolo sebefundisa abantwana 6 days then sebedemand ischool fees.
Unkosikazi Nompumelelo Ndlovu ngomunye wabakhalaza ngokuhlawula imali yesikolo bona bengafundanga.
Mina ngikhathazekile ngokuthi abantwana bahambe 6 days lokhu izikolo zavulwayo. Bebefika bengena emaklasini belinde ngo-headmaster, o-teacher bebengekho ukuthi befundise. So angazi thi thina abazali lisiphathisa kanjani ngendaba enje. Wes abantwana esikolweni ngiphawa kufuneka i-$4,000. Angazi thiwa ubhadalani umntwana engazange efunde even one day.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala ngomunye wabasola ukuphathwa kodaba lwemfundo nguhulumende ngalesi sikhathi se-COVID-19.
Ifees yangikhona ufica i-primary school icharge ama-1,500 per child. Usuzibuza ukuthi ke labana bakamachaba okucelelwa ke abaphiwayo kambe nobaphayo uzakonelisa yini ukubapha ama-1,500 wona lawo? Ufice kusekondari umntwana kuthiwa akabhadala ama-7,000 3.5 3 vani, kambe lwana kamachabalala odubekayo lomncedayo uzonelisa yini ukumphi imali enjalo?
Okwamanje abanye abafundi baphakathi kokuloba imihloliso kodwa bengenelisanga ukufunda, kuthi abanye sebesemakhaya ngoba kulabaloba imihloliso njalo abazali bakhangelele ukuba bahlawule imali yesikolo okuyinto abathi iyabahlukumeza. Ugatsha olubona ngezemfundo solwethule imibiko ethi abafundi kumele bahlawule imali yesikolo kungakhathalekile lokuthi bafundile kumbe hatshi, njalo izikolo zizavalwa abantu besiya kukhefu lekhisimusi ziyavulwa mhlaka-4 zibandlela kungakhathalekile lokumemetheka kwe-COVID-19 le esiqale katsha ukumemetheka. Kunje i-COVID isihlasele izikolo ezimbalwa, iningi lazo ezingenelisi ukulandela iziqondiso zokuzivikela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngoba zingelayo impahla yokuzivikela enjengamamask, bengela manzi okugeza izandla loba imithi yokulondoloza ukuhlanzeka eyama-sanitizers. Umhlubu lweMandebeleni yiwo osuhlaselwa ngamandla ukwedlula ezinye izigaba zelizwe. Zilezikolo ezimbalwa esezivaliwe ngenxa ye-COVID-19 ezigoqela o-John Talak, iMatopo Mission, iMchabezi Mission lezinye. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.